umnotho weZimbabwe weyame endaweni eziningi okugoqela ubudlelwane lamanye amazwe aphetheya. Yepha amanye amazwe aphetheya lawo alobudlelwane namazwe anobudlelwane ne-Israel. Ngakho-ke sakhayela nikumzekeliso seduze. Ilizwe lase-South Africa elinye lamazwe esidlelana lawo kakhulu ngokwezomnotho, kukathi layo ilobudlelwane obukhulu namazwe athintane nangcelezelane lasebenzelana lamazwe nalamazwe ase-Israel, nelizwe lase-Israel. Ngakho-ke ngezinye indlela akusithinti directly, kuyasithinta nje ngenxa yokuthi labo esidlelana nabo nabo bavele bathintekile ngokwenzakala ngale, ngoba kuphazamisa ukuhamba kuhle kwezimpahla transportation supply chain.
Ezinye inhlangothi zikahulumende kumbe ezeZimbabwe ezingakhangelana lobunzima ngenxa yalimpi yiziphi?
Ngingafanisela ugatsha lwezezimo engathi yisho fasinaso. Ngathinta njalo ugatsha lwezebutho, ngoba siyazi ibutho lethu lithola ezinye zezikhathi zokuncediswa ekuboleli ubuchule bamabutho wethu kuvelela izweni lase-Israel. Akho nxa yokuthi lisaphathekile phakathi kwe-NPA kuyanciphisa amathuba okubana ilizwe lethu lithole impahla ezinjengalezo okucina kuphazamisa ukuthutha kwenhlelo zikahulumende kakhulu kwingatsha ezizinzileziengiziqae.
Kulokuphazamiseka komnotho kumbe phazamisa kakhulu abantu nje abantukazana nxa sikhangela limpi?
Hayi, nxa sikhangela abantukazana asikhangelelanga abathinta kakhulu, ngoba kuvele kuvikelekile ngokuhulumende kuyelo ubudlelwane kakhulu lamazwekana. Ngakho-ke kufakile ezinye ihlelo zezabona ugatha lwezama-industries umphathintambo waye sitho ukubana sokuvulekile ukuthi abantu bazingenisele i-fertilizer, bazingenisele lokunye okuncedisayo. Kunanzeleleke obana kungabe kulokuthinteka kwezomnotho ngenxa yokuphazamiseka lokhu.